Intatheli zindaba ziphume lamabala la namuhla kobulawayo emhlanganweni eziwenze le commission eyeZimbabwe Media Commission. Kukhangelelwe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo eHarare ngodaba lolu. Ukomishina Alec Ncube oweZimbabwe Media Commission uthi kuhle ukuba intatheli zindaba ziyazihlelela zona ngokwazo indlela zokuziphatha ngazo ngesikhathi zisebenza kulolu hlelo.
Hano siyathaba kakhulu ukuthi intatheli zindaba lazo zizaphatheka kuma-hearings lawa azayenzwa ngoThizo odabeni lolu olwama-hearings awegugurawundi. Sikulethemba lokuthi ama-journalist lawo bazazi they will play their part in ensuring ukuthi hayi abantu bonke banjani baparticipate betsho okwenzakalayo and kungela kwesaba bekhululekile.
Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri ubike ukuba umhlangano olandelayo wokulolonga ugwalo lokusebenza kwentatheli zindaba uzakwenzelwa eHarare. Ngemva kwawo bese kuhlelwa ke umhlangano wemfundiso ngombhuqazwe andubana ziphiwe imvumo yokuya emhlanganweni wombhuqazwe lezinduna.
Sihlanganele abantu bakhangele ingwalo kade zenziwe zona lezi ngwalo ezizo into ezibeka imigomo lembandela yokusebenza kwama-media practitioners kwavunyelwana ukuthi kwalungisiswa lezo ngwalo kwagcina sokuvunyelwene-ke ukuthi sisiya phambili kuzasetshenzwa njani. Sisuka lapho somele siyeqedisa eHarare sihlale njalo intathele zindaba kwenze kungasiqeda lapho sonke sibe ngabantu abavumeleneyo ukuthi sisesenze njani siya phambili.
Ongene umhlangano lo umnumzana Mandla Chuma intatheli zindaba uyakuchasisa lokhu.
So kodwa into engathi ngijabulele kukhutshwa ayingazimbaza kukhutshwa ama-consent forms ngoba bembanani abezadala uhlupho nxa kokuthi intatheli zindaba zisiya phansi lapho kula bantu khona. So kuthiwa abantu laba abazakhuluma kumele basayine. I-community yethu ngeyabantu abayisaba kakhulu ukuthi the moment you bring any form ungagcina usudlalisa ama-resources usiya etsholoso kumbe ebhalagwe ubuye ungela story. Kodwa mbanani uhlelo lolu luright kodwa okunye kusuke kungani kuyangithinta kungani kufuna ukuba lokungenela lokucontrola okuthile ukuthi amanye amabala angasetshenziswa amanye amabala asetshenziswa sokungani imedia izabe isicontrolled.
Unkosazana Rombitsayi Mhlanga intatheli zindaba uthi kuqakathekile ukubikela uZulu ngombhuqazwe lo ngendlela ehloniphekayo.
Bona ngathi uhlelo lokubhala nge-background ehlelo le-right kakhulu ukuthi sinika abantu i-chance ukuthi bazikhulumele ama-experiences abo ama-voices abo lazwakale kulokuthi abantu kulokhu bekhuluma becabangile.
Enye njalo intatheli zindaba engene umhlangano osebenzela eGwanda umnumzana Mvelo Zondo uthi ukulotshwa kuhle kombhuqazwe weGugurawundi kungengeza amathuba okupholisa amanxeba.
Nambona nitha uhlelo lokubhala ngeGugurawundi luzaba neclosure ebantwini. Abantu bazakhululeka ukuthi bekhulume ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe njalo kuzabanika ukuthi bezizwe ingani uhulumende uyabanakekela ngalokho okwenzakalayo.
Imithi yentatheli zindaba isebenza lo mabhalane wogatsha olubonwa ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana leZimbabwe Media Commission iphume lengwalo ezintathu ezizabakhokhelela ekulobeni udaba lombhuqwazwe ezibalisa abathi yiziGugurawund Outreach Reporting Guide, iGugurawund Code of Conduct Pledge 2024 leGugurawund Outreach Media Coverage Consent Form. Intatheli zindaba ebezisemhlanganweni lo namhlanje zivumelene ukuba ziqondile leziqondiso ezihlelwe yikomiti ebunjwa ngamalunga agoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma loMonica Churu. Umbhuqazi weGugurawund wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-50th Brigade.